endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ye-Afrobarometer ithi abantu abaningi eZimbabwe bafuna ukuthi amabandla athiyeneyo amanyane ngesikhathi sokhetho oluzayo. Inkampani ye-National Oil Infrastructure Company of Zimbabwe yethula uhlelo lokunceda abantu ababulawa yinhliziyo. UDumiso Dabengwa okhokhela izaphu uthi muhle umsebenzi owenziwe ngu-Ezekiel Hleza oveze egcwalweni lakhe okwenziwa yizaphu lezipha ngesikhathi sempi yenkululeko. Sizalethulela ezemidlalo lamhlanje. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sikhuluma ngodaba lwabantu abathetheyo abadinga omakhwapheni ababizwa ngesilungu ngokuthi ngama-small houses. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ekuhlala kwamanye amazwe sixoxa ngokuzakwenziwa ngamabandla ezombusazwe alezi zalwane zeZimbabwe emazweni athiyeneyo kukhetho oluzayo. Amabandla la kumele enzeni ngokuphushwa ngokhetho lolu. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.